ahamba ngamafayifi ebuya ngamathen akwanisa ukuthi ingawaboni ntambama ungawaboni ekuseni. Akuselanto ongayiyenza kumbe oyimisayo ukuthi lokho ngizakwenza ngesikhathi esingaka kumbe zakwenza ngaleso sikhathi osimisayo wena amagetsi abe ngasekho suka kulanto oyenzayo ngokulungiselela kwakho. Nesikhathi iphakathi kokuthi ngizakwenza lokho namagetsi kafekho uyabona yiyo into embe kakhulu naleyo. Ilisa yonke into ungenalwazi aluba kule saziso ngaphambilini ukuthi hayi sivele kulezi nsuku ahambe kwesikhathi esingaka engxenye abantu singazimisela ukuthi hayi ngaleso sikhathi abuya khona kumbe abuye lethu noba sesikhathi ngizayenza ngiphoka ukwazi ukuthi abuya nini. Izikhathi eziningi kade abantu ngenxa yesimo sokuthi imisebenzi ngingabona bangene kumabhizinisi amaningi athiyeneyo. Kahle ngibe ngasebenze ngemtingano ukuthi ungakhethi ukuthi akahle ngithengisitini idinge ama-chicken cards ama-pieces ayenkukhuthwa ye-fridge ne-tennis. Uzathola ukuthi inkukhu ngokwayo ama-chicken cards yabo afuna ukuthengiswa esemkhambweni pho nxa kuyathatha more than 12 hours engekho kusese lo mkhambo yini khonapho. So sokukuthi sisedile vela uselanto eyenzayo yikho lapho esibabaza khona kakhulu.
Lamanzi akasilele edolobheni lakoBulawayo kwesinye isikhathi ngenxa yokusilela kwamagesi
ukuthi khona lokho kuhlanganisa osibe ngomuthi amanzi abephotha abengcono ngoba uyaziwa ukuthi lama-hours athile abikhona kodwa khangela ngenxa yakho nokho akusahambi njengokuhleleka kwakhona nangama-hours akhona ngenxa yamagesi. Kwesinye isikhathi ebuya manzi ngaleso sikhathi liyabe lilindele ngaso liwazi lisithi azathatha ama-hours angaka kumba abuye namhlaya azabuye hamba kusase kuseni kwenzakala ukuthi ahambe futhi abuye engabi khona leso sikhathi same day. So sokusenza angani sokusale more days amanzi engekho kwedlula okuhleliweyo.